Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 kumpalakazi 2024. Yimi usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lize lethu li producer lokho esho ukuthi idemocracy. Okutshengisa ukuthi omunye lomunye unyele uba lombono wakhe ukuthi ufuna ukubana into zihambe kanjani. Akulanto embi ngakhona ukwakwaliswa.
Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuzaba labantu abazakufa, kuzaba labantu abazaxotshwa, abantu abazachaywa ngenxa yokuphoza le into kuzana uPF. Ngoba siyazi ukuthi violence internally iyenzakala.
Abochekeja abaningi okugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide. Kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulumgodi ngoba uhulumende wehluleka ukubahlenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapolisa athi kumele abachayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ukwenzela ukuthi kungabi lengozi emgwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi kulamapolisa amaningi alondoloza ukuthula elizweni lonke, njalo lonyaka kuthengwe imitshina emitsha ama-breathalyzer okuhlola abachayeli bezimota. Umnumzana Nyathi uthi bazajeziswa kabuhlungu labo abafumbathisa amapolisa kanye lamapolisa avumela inkohlakalo le. Kulo mkhankaso okwamanje oqhutshwa ngabe Traffic Safety Council of Zimbabwe, amapolisa lezinye inhlanganiso ezilamalunga ahlolisisa okwenzakalayo emgwaqweni elizweni lonke. Kulabantu abalichumi ababhubhe engozini zemgwaqo ngeviki ephelileyo elizweni. Amapolisa athi inani leli lilakho ukukhuphuka uma abachayeli bezimoto bengalandeli umthetho. Ukuwabhubha abantu abafika phose ikhulu nyakenye elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ake sizwe umnumzana Nyathi ekhuluma ngokwenziwa ngamapolisa lonyaka.
Yeah, amapolisa eZimbabwe Republic Police balengisile lisebenza ndawonye labanye abahlanganisela ku-Traffic Safety Council ukuthi ikhefu leli ebe-Christmas le-New Year kube nokuthula emgwaqweni, kube nokuthula ngenxa abantu besenza izinto ezihlanganisela ukuvakatsha, ukuhlangana lemuli yekumbi ukusebenza. So sicela umuntu wonke ukuthi alalele abahambe ngezimoto, kumele ngabahambele isichuku njalo kumele sigcine abantwana. Sonke silandele umthetho, sizimbile ama-road accidents, sizimbile ukudala kwamakhala, njalo sonke sibe labantu babanefithina ngama-law abiding citizen.
Baba Nyathi, kule mbiko ethi kulamapolisa afumbathiswa ngabachayeli bezimoto, likuphatha njani lokho?
Kulabana abahamba emgwaqweni benikeza amapolisa imali, labo siyabajezisa. Amapolisa njalo abathatha imali kubachayeli ndabanikeza izimoto, labo siyabajezisa. Yikho phela sela sithi uZulu kumele asinikeze imbiko, uZulu kumele asithele siyenze ukuthi umuntu wonke alandele umthetho. Sihlanganisela amapolisa.
Kulabanye abantu abangelusi kahle izifuyo zabo esigcina ke sezingena emigoqweni, uthini ngalokhu Baba Nyathi?
Sikhuluma kunje abapolisa ababambene ne-Traffic Safety Council, siyahamba sifundisa abanikazi benkomo, abanikazi bembuzi kumbe amadonki ukuthi bagcine inyamazana, bagcine inkomo kumbe imbuzi, njalo akumelanga bayekele inkomo njengesantando. Ngakuyukuthi sekufike isikhathi sifana ukuthi inkomo zihambe esibayeni, kumele zihambe esibayeni. Ngakuyukuthi kumele zihambe ziyodinga utshani kumbe amanzi, abantu kumele bahambe zisiyenza ukuthi inkomo lezi azisoze ziyele zanethi thina ziyahambe emgwaqweni zisiyenza ukuthi kube lama-accident.
Lo mnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa ubexoxa le Studio 7 eseHarare siloku sikudaba lukhisimusi ochekeja abanengi ukugoqela labezimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi besemgodini ngoba uhulumende wehlula ukubahlenga kulandela imbiko ethi bahlome okwesabekayo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Lusizi lodwa emulini zeZimbabwe ezilesihlobo esingotshekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labo tshekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze imuli zabo zibe lekhisimusi ehlabusayo. Kodwa likhisimusi siphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lina Minize ulabantwana ababili uThinashe loThawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo uma ecabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafukuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenzela umsebenzi wokutyekesha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyekesha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi and zviri kuita maphorisa asidakariri.
Amapholisa yiwo avala umgodi, ababakhiphe laba bantu kulo mgodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo.
Isizalwane sakwele South Africa uNkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Kumntu endimazi ukuthi uhamba abuye but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine when within 3 hours ungafumani ukuthi ungafumani manzi ufila njani? In that moment, can you just imagine iklanda bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otshekesha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankase uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. UNkankase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyekesha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaya emgodini akule 14 ephumile ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphansi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa ngokuyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke loo nto leyo, uyibona ngathi yinto nje esistoki esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo siyacela, sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyalibiza lani ukuthi sicela lisicelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe bale amacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fani Masemula usanda kutshela bezindaba ukuthi uhulumende akakalulashi uhlelo lwakhe lokuhlenga otshekesha laba kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukuba izahlolisisa ukusebenza kwemichova edolobheni leli ngesikhathi kulabanye abakubhizimusi leli abathi akuqedakali okwenzakalayo njalo kulamanye amankampani aqhuba kube amabhizimusi abo okwenza amancane adonse nzima. Lezakhamizi zithi zithwele amehlo ngokuguqulwe indlela imichova ithwala ngayo kubika uNgqwele Dube.
Kulandela ukwethulwa kweziqondiso zomthetho webulawayo Public Transport Policy ngomnyaka ka-2016, kulabanye abakubhizimusi leli abathi amanye amankampani athwala uzulu agcwele indawo yonke kulokuthi izimota zabo zithwale abantu emalokitshini athile njengalokhu abakuvumelana leziphathamandla zedolobho leli. Lokhu kusekelwa ngezinye izakhamizi ezithi sokumele kulungiswe udaba lolu ngoba sokukudala kwethulwa iziqondiso lezi ezingasasebenzi kulezi nsuku sokulamankampani amaningi athwala uzulu. Amankampani anikwa imvume yokuthwala uzulu ngeJovambayiwa, Ulawa United Passenger Transport Association, Vuka Ozimele Transport Association, Bulawayo City Transit le Bulawayo West Transporters. Inkampani lezi kwakumele zithwale abantu emalokitshini atshiyeneyo. Waya kusola abaningi okwenziwa ngamankampani la, omunye wabo ngunkosikazi Vuyena Mudenda ohlala elobhengula.
Nokuthi kube lamakombi amaningi, izimoto eziningi ezokugada, kwenzela ukuthi lomunye akhethe imoto ayifunayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Winos Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association, othi sebeke benza imihlangano lezakhamizi emalokitshini atshiyeneyo ngodaba lolu. Uthi okuvelayo ukuthi izakhamizi zifuna ukuthwala imishova etshiyeneyo.
Abantu kabayekele bakhululeke bazikhethele izimoto abafisa ukuhamba njalo lezimoto zivunyelwe ukubana zizikhethele zikhululeke imigwaqo ezifisa ukuthi zisebenze zihamba kuyo. Ngoba lokho kade kwabakujoyo lokhu ukuthi kuthiwa izimoto ezithize zihambele ngapha kuphela ezithize zihambele nga. So kuvalela abantu amathuba abana bazikhethele ukuhamba abakuzwa kubahambisa ngcono.
Ivuka Ozimele Transport Association ithwala abantu emakhandeni eNtumbane leCountry Park. Ibulawa United Passenger Transport Association isebenzela emasabhabha aseMpumalanga yedolobho. Kuthi inkampani yeJovambayiwa yona ihambela inketha lenkulumane eyobulawayo City Transit Trust yona ithwala uzulu emganwini. Ibulawayo West Transporters yanikwa imvumo ukuba isebenzela ePhumula East. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokuhlelwa kwedolobho umnumzana Dumisani Netha uthi iziqondiso lezi ezihlela ukuthwalwa kwabantu zimota kobulawayo zaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2016 zamiswa okwezikhatshana ngesikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Unetha ungukansila we-Ward 14 uthi kusukela lapha kwaba kompunzi idla emini edolobheni leli. Owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Mlandu Ncube uthi ziningi induba ezivimba iziqondiso lezi.
I-transport policy yenziwa ngo-2016-17 yasipaswa, kodwa inkinga eyaba khona indaba ye-enforcement eyokuthi amakhombi athwalele endaweni ezifaneleyo lama-route permit. Inkinga enkulu kuyukuthi ama-council traffic cops okokuqala malutshwana, okwesibili ala ma-arresting powers. Njalo le ndawo zangikhona zokuthwalela bezizinlutshwana kakhulu, yikho lokho elibona lokho kuhlupha nakathesi.
Umnumzana Atlas Moyo, umgcini sihlalo weJovambayiwa, uthi loba bavuma ukuthi ipolisi le ibe khona, indlela okwenziwa ngayo ikhansili kathesi abavumelani layo ngoba isigcwalise amankampani amaningi.
Savumelana ngasoukuthi asayikho savumela nayo ngoba isigcwalise abantu abaningi. Ipolisi yaluba rayithi yayirayithi. Esosikho sokunenkinga khona ukuthi selenika abanye amakhampani indawo enkulu.
Kulabanye abangafuni ukuzwa ngitshola kancane osekuzanywa lidolobho leli elifisa ukulungisa uhlupho lokuthwalwa kukazulu ngamankampani atshiyeneyo. Umnumzana Bheki Nkosi Sayi, umqondisi weBulawayo West Transporters, uthi kabakuthakazelele okwenzakala edolobheni leli.
Hayi, thina okokwenza singasayini ukuthi sasikhwira indlela amarutha ayehlewe ngayo because kwakumele ukuthi ku-involve abantu lathi si-involve.
Kodwa umkhokheli weBulawayo United Passenger Transport Association umnumzana Morgan Msipha uthi babona omuhle kakhulu umthetho wokuthwala kukazulu koBulawayo.
abantu sebeyalayitshwa ngendlela etshengisa ukubahlonipha lokubaqakathekisa kulalokho okwakuyikhona okuthi there is no one who is responsible of anything. Now kathesi everyone will be responsible ku-area yonaleyo ayiphiweyo.
Amapholisa le kansili bakhankasela ukuthi imota zithwale uzulu egodini terminus. Abangabhalisanga phansi kwamankampani asebenza edolobheni leli bathwele amagabha avuzayo ngoba baqhuba amabhizimusi okungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, yimi uNqwele Dube.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elebotswana lithi kulama licenses angamakhulu amane 400 elizawanika abazingeli abafisa ukudubula indlovu lezinye inyamazana zendle kusukela ngomabasa kuseyafika uLwezi ngomnyaka ozayo. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine lithi liwise indizamchina ezithwala amabhomba ezama drones ezingamachumi amathathu lasithupha i-36 phakathi kwezingamachumi ayisithupha 60 eziphoselwe kulelo lizwe ngeleRussia ebelibhomba izakhiwo ezijiyeneyo esabelweni sesami. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezi phathelane leMelika owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ubikwa ilungiselela ukususa eleMelika kumanyano wamazwe omhlaba obona ngezempilakahle oWorld Health Organization ngelanga lakhe lakuqala esethethe intambo zombuso ngenyanga ezayo. Abezindaba beReuters bathi lokho kuveziwe izingcwethi kwezempilakahle ezilolwazi ngalolu daba. Lanxa abasebenza lo mnumzana Trump bengaphendulanga imibuzo abayithunyelweyo ngalolu daba, kambe lokho kungaba lomthelela bani kwele Melika lamazwe athola usizo kumanyano we-WHO? Sixoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU.
Inhlanganiso leyana emanya ezama ukuthi ihlanganise amazwe wonke wendaba yezempilakahle. Kuyananzi ukuthi kuba la le mikhuhlane esiyipandemic esuka ichaya umhlaba wonke efisa ukuthi amazwe abambane asebenze endawonye. Singanika iCovid njengesibonelo esegcekeni. Ungananzelela yachaya umhlaba wonke. Kodwa amazwe angafika abendawonye ukuthi imali ezifake zabandawonye ze World Health Organization ziphume zincedise. Ziyanceda ukuthi lala amanye amazwe aphansi esingathi nama third world countries abangela imali. Nxa lo mkhuhlane usuhlasele lawo phathiseke ngoba singeze sathi thina lawo mazwe le mali angaza alanda abantu bababelaphe la amanyane la mali angelatshwa. Umhlaba lo sokuthiwa i-global village abantu bayahamba-hamba begcwala umhlaba wonke. Khona kwana kutho ukuthi labona abale mali bona bemelika bangaba lohlupho ukuthi lowo mkhuhlane usungabuya uvela ngapha kwamanye amazwe ubathele khona ngale. Singakhohlwa ukuthi i-Helderkazi ifonywa kuyindlela yokuthi amazwe abe ndawonye ancedisane nxa sesikhuma indaba lezi zempilakahle. Engxenye sofanele acabange ukuthi ngoba leli asiyonyathelo elihle ngoba njalo phela singakhohlwa ukuthi la i-America injeyana iyadinga uncedo kwezinye indawo. Engxenyeni usuke abona ungathi njengoba America kuyilizwe elikhulu okuthiwa yi-super power lingazimela lodwa, kodwa eqinisweni alisoze lifela malodwa, lidinga uba lincediswe ngamanye amazwe nezinye izinto ngamanye ama-resources ukwenzela ukuthi kuncediswane. Futhi asilo qinisa ukuthi i-America imithi yonke uyayithola e-America. Kule minye imithi engabe uyivela kwezinye indawo. So ke kufanele kusebenze kuncediswana. Sibona ngathi nxa kule ndlela sokufanele ukuthi amazwe laba abakhona ngale lawo bazama ukukhulumisana layo uTrump wenzela ukuthi lo mcabango wake awufaka eceleni ngoba sibona ngathi awusoze usiphathise njengomhlaba.
Kubahlali beMelika kungabe kulomthelela bani lokho? Kungabe kuyikho yini abakufunayo? Kungaba lula yini ukuthi uMnumzana Donald Trump yena aguqule kona?
Eqinisweni angiboni bekwemukela lokho. Singakhohlwa ukuthi iMelika yilizwe elikhulu elihlonitshwa futhi elilamandla umhlaba wonke. Kodwa ungalinanzelela nilizwe lalokho okuthiwa ngamapolicy okuthiwa ngama-foreign policies. Atshintshi balezi indlela abasebenza ngezama-policies imithetho yabekwayo abangayitshintshiyo kungaze kungene bani. So ke ngibona ungathi nxa yena uTrump engafuna ukuthi aguqule izinto ngale ndlela abuguqula ngayo phose engaba sengozini yokuthi khona ngabe idlala ephalamenti bengahlala phansi begcine bemkhubela ukuthiwa impeachment. Labona abengxenye futhi abantu abamkhethayo nje babamvotela. Begcine ngxenye sebemsola laphana laphana bengasele laqinisa ukuthi kambe lokwakwenza ukuyikho yini. Vele kuyahlupha ukuthi ungaze ungene esikhundleni uhle ufike ufuna ukuguqule zonke izinto. Ngoba iMelika kuthiwa ilizwe elihlonipha amalungelo abantu, ilizwe ledemokhrasi. So ngamafitshane sibona ungathi hayi idale le Melika selivumelane layo. Engaba sengozini yokuthi bona sebengamphikisa kugcine kumkhathaza kusasa.
Lowa ke ngomnamsane Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazo enjalo isiphathamandla senhlanganiso yelwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esixoxelaye ekobulawayo. Kulaba sakhulayo abathi luqakathekile usuku lweKhisimusi kube labanye njalo abangalendaba lelanga leli elithakazelelwa kakhulu ngabalandela ukholo lwesiKristu. Kubikwa uTobias Mutsingwa.
Utsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi uyalithakazelela ilanga leli ngoba ulandela ukholo lwesiKristu.
IKhisimusi yimi irepresenta uzalo kaJesu. Irepresenta uthunyelwa kwethu iSavior yethu. So ngiyibona njengelanga eliqakathekileyo kakhulu kithi thina abakhonzayo. So mina ngeKhisimusi ngiyabenjabula.
UThemba Zibhowa oyisakhamuzi sasesenga eGweru laye uyaluthakazelela usuku lweKhisimusi.
Thina sakhulisa ilanga lelithakazelelwa kakhulu. Sicala ngokuyakhonza ekuseni ukuthi sivela khona sesizidlela kanye lokuzinathela. It's good ukuthi konke lokhu sikwenze ngoba ikuhlonipha uNkulunkulu kanye lokuzinikezela ezintweni ezinhle lapho siphila emhlabeni.
Kodwa bakhona abanye abathi usuku lolu lufana lamanye amalanga. Omunye wabo ngusile Themba Mthombeni ohlala eHarare.
Angiwubone engathi kumele ngikunanze mhla ka-25 ngoba akukho okutsha engathi kufanele kwenziwe. Things ezifana lokutshengisa izihlobo labangane uthando ngikwenza amalanga wonke. Izibili boco siyazipheka amalanga amaningi. Njalo ukunatha siyanatha nxa sifuna. Yikho ngisithi it's just a day lokuphumula nje singaye emsebenzini. Kodwa akukho engathi special okufanele ngikunanze ukwedlula lokhu.
Kulabanye njalo abangalandeli ukholo lwesiKristu abakholisa okumangalisayo ngosuku lweKhisimusi. Abanye balandela okwenziwa ngabazali babo abahlaba inkomo kumbe imbuzi badle besuthe lezihlobo labangane. Lesi isikhathi sokuzilibazisa. UPrimrose Ncube odabuka esiqintini sembuso esigabeni seMatobo ngomunye walabo abazakholisa lezihlobo labangane kusasa.
IKhisimusi kimi itsho okukhulu kakhulu ngoba isikhathi sokuthi ngibe sekhaya ngihlangana lemuli izihlobo labangane abavela endaweni ezichiyeneyo sihlangene ekhaya sizojabula sizophumula sizobona ukuthi umnyaka wonke ubusiphatheleni angisomuntu ophumayo siyazihlalela ekhaya logogo lokhulu labo gogo omncane imuli yonke nje ithe gwaqa kupheke kudliwe kugidwe iradio kukholiswe kube mnandi imuli hlezi ndawonye.
Ocubungula ezabatsha ezimele uCraig Ntuliki uthi kumele abasakhulayo beziphathe ngosuku lolu.
Ngicela ukubana intsha ingasuki ikuthathele phezulu kakhulu. Lesi yisikhathi sokubana abantu bajabule bachelese kodwa ngonanzelelo olukhulu ngoba kuyenzeka ukubana abantu bezithole kwesinye isikhathi sebesengozini. Abantu kabaziphathe kuhle kabakholise kodwa impilo iqhakathekile. Hlonipha lo muntu oseceleni wakho licabangele labanye abantu abangalimala ngenxa yezenzo zenu.
Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi laye uthi akumelanga abatsha begange ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ngoba balakho ukubotshwa bevalelwe entilongweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Sokho isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona eWhatsApp.
Salbonani, salbonani bazala bahle abe studio 7 lena elisethulela inhlelo ezinhlise inhlelo ezizona izinhlelo ezisivula mehlo lokuze lokusenza sibe lokuqaphelisa bazali lapha nyadinga ngilomntwana okuthiwa ngusakhile uyise wakhe uMateus Banda babehlala egogwe enkayi so umntwana lo waba nguye yedwa ezalwa ngumne wethu uMateu mina ngingu Innocent wakusibanda ngizalwa ngumphushwa lo wayezalwa ngumhlawuli uMateu umntwana lo wasuka lapha wakwenda ekwendeni kwakhe lapha manje kasaphendukanga njalo kakhushelwa ngalutho njalo bengidinga ukuthi umntwana lo mbekwazi ukuthi lapha khona ungaphi lapho nxa ngabe lingifakazela bazala bahle ukubana ngikwazi lapho kulomntwana khona lo nxa esizwa laye angithinte kulezi number ezithi 078 42 58 32 0 yizo lezi number ezika Innocent Sibanda
Sibonani Studio 7 Sibonani Studio 7 hayi ezaziyakwakeka ngenxa karhulumente weZimbabwe wathi esintroducer i-Zitcoin lakhe leli wathi nana akula muntu ozakwenza ozayali i-coin lelo kathesi jikijiki ngenxa yayilokuze niyokudla lokho okuthunyelwayo imali ukuze nemakhaya kubalambayo but abantu bamatraki abafuni ukulokuzela ukubhadalwa ngebhondi bafuna iyusa kodwa nawayethenga na wonke umuntu walokulokuze uthathe ibho ilokuzela izigi lakhe uyaripotwa kanti nanku namuhla ngasakubalandelela ababalayo babude njalo sithi sikhangela ematitsheni amatitsha ngasayitholi imali yabo ngemfane sebethola iyusa le ziki yakhona yethu kuzuthi ayiningi iningi ikuphi leyo ziki kunje mina zange ngiyibambe leyo ziki angiyazi azange ngiyibone ngiyibona kuma-TV nje kubheka kodwa kuthi ngiyibhathe ngesami isandla hhayi ngazi uhulumente wethu lo hayi uyazihlulekela uyazihlulekela kodwa uhulumente ehluleka njengohulumente wezimbabwe oyehluleka sibili ukukhangelile kwenzela isizwe sakhe angikwazi ukuthi indoda enjani.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America iseWashington. Life Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe the connection sixoxa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Amapholisa athi kumele abatshayeli bezimoto belandele imithetho ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ochegecha abanengi okugoqela labeZimbabwe abasemgodini wegolide eStilfontein eSouth Africa bazadlalela ikhefu lekhisimusi bekulo mgodi ngoba uhulumende esehluleka ukubahlenga. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.